okwenza intatheli izindaba zibe ngani yizo eziba affected kakhulu indaba yokuthi bona yibo abayenza imsebenzi yokuhlangana labantu abaningi esikubona kwamanje kathesi ukuthi intatheli izindaba eziningi ziba exposed ngoba into zama PPEs lezi into ofuze zithekwe kakhulu isikhathi esiningi
kumele kwenziweni kwezithi intatheli izindaba zingabanjwa umkhuhlane we-COVID-19 siyabona phela labo babhubha
kuqakathekile kakhulu ukuthi bethole ukuvikelwa ngalokho esikuthi ngama PPE lokunye nje okusetshenziswayo ongabaphathisa ukuthi bevikeleke kumkhuhlane lo owe-COVID-19 ukubhubha lokhu okwenza intatheli izindaba yinto ezwisa ubuhlungu kakhulu njalo kufuze inanzeleke kakhulu njengoba ngitshilo nje ukuthi intatheli izindaba yizo ezihamba indawo eningi kakhulu zihlangana labantu abaningi ngelanga elilodwa zidinga indaba singathi ngesilungu baba more exposed than abanye abantu njalo kumele kwenziwe okuningi imfundiso lalokho kokugqoka lokunye nje ongabavikela ama-mask ama-face mask lama-mask lawa amanye nje lokunye nje ongabaphathisa ama-overall akade bephiwa ngiyabona inhlanganiso zentatheli izindaba ezinye ezinjengabomisa zike zapha intatheli izindaba okokugqoka okuthi bevikeleke kuleyo mkhuhlane okusofuze kwenzakale okwamanje ukuthi kufuze kuqhutshekwe kuphiwa intatheli izindaba okugqoka khonokho lokunye kokuzivikela ukwenza ukuthi beqhubeke benze umsebenzi wabo.